Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 14 kumfumfu 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yemasingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bebandla lakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxanje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensitha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abafika phose ikhulu 92 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili i-7,962. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,096. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,648 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,108. Inani lababulawa yicoronavirus kanye labatholakala belayo lehlile kakhulu eZimbabwe kulezinsuku. Umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe esigabeni semasingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bebandla lakhe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF. Ivandla leli lithi lanxabe kungelahlakela izolo njengalokho okwenzakale ngomvulo langolwesibili abasekeli bezanu-PF bake bazama ukumisa imihlangano yayizolo kodwa behluleka. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena obehamba loChamisa.
Besebhigita ezakha sihlangana lama-chief sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama-teacher lesisebenzi kubobhigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kube-ke lokuguquka sitshintshe zabantu bonke kwele Zimbabwe irregardless ukuthi umuntu ngebandla libabezaluphefu babuyile bezama ukumisa i-meeting zethu babanja indlala zawanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma sile nkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama-meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi yikho-ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisiliya Jimbiri ukuthi bemise ukubana kungabi labantu abamisa hamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu. So siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zihamba kuhle.
Manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba liyaqhubeka kunjalo na
ilize lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemashini singabe sisebunzimeni ukuthi sethuselwa amapolice ekhuluma ukuthi hayi thina sisebunzimeni kodwa sivumelana lo mumu weselizweni ukuthi ujaha kangena so kuyaveza ukubana ke thina sizasuka lapha siye kwezinye indawo ezijeneyo kodwa ke ilanga lingakatshoni ngitsho ilanga ke lokuthi ipolitics zingakafika emaphethelweni ukuze ujaha engene sizamekashure ukuthi sabe sihambile izwe lonke ikakhulu ke emaphandleni ngoba izalupepi lokuqambela abantu amanga sithi hayi sathathela abantu ke insimu nxa thina singangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu fanele bekwazi ukuthi hayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe siletha ukukhanya kundaba ke zombusazi ukuthi ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu so sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi sisuka khona siyangaphi ngenxa yokuthi ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni
ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khona ngapho lizaya ngaphi lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke
okokuqala ukuthi sesifake abatsha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza uqhubekela phambili singamiswanga asila nkinga labantu ababeya lamaplakati asila nkinga labantu abaseza amalungelo abo okutshengisela sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi freedom of movement so yindaba esilungisayo yokuqala kwesibili ngiyamuza upatrick thina masiya humana ukhulumanga ukuthi thina silembhobho lako konke ukukhulumana izanu pf yazakala ngababulali izanu pf yazakala bathanda uku into ezokutshaya kwabantu lemsindo thina sibuya lokuthula sibuya lenguquko asisoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni i-MDC ayisobandlela bhanwayo i-MDC iyazakala i-MDC alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa so sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance sixoxela esemaswingo kusenjalo ohlaziya ezombusazwe njalo ekhankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi udlakela lwemaswingo luveza sobala ukuthi izanu PF libandla elinjani
inkinga esilayo elizweni lakithi yikuthi nxa sesilungiselela ukhetho kumbe kungavele kube le nkulumo zakhetho sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka kunyamazana ahlukuluza abantu atshaya abantu afuna ukubulala abantu abethusele ngendlela ezijiyeneyo ngiyananzelela ke mina ukuthi i-COVID ngathi isiphela le migomo lekade khona yokuthi abantu banyanzi lokhu lalukhuyana mbonangani sizakhitshwa kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa bahlale bethithibele besesaba uhulumende wabo ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenze lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe yikho besenelisa ukuthi benze khonokho abakwenzileyo ungananzelela uthina masa laye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu angani uyasekela abantu laba akade belwisana lo mongameli webandla le-MDC kulusizi kuyayangisa kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugurawundi lawa ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla ngabantu begazi hayi kusethusi sibili
umnangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa
njengoba ngihlala ngisitsho la kunhlelo ezidluleyo angikholwa mina ukuthi umnangagwa ngumuntu olalelayo ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa kokukhuluma ngemthembu uyazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka asomuntu ongalalela ikakhulu endabeni yodlame ngoba vele ngokwazi kwethu lubaba vele uphila ngakho lolu dlame lusebenzela yena lolu dlame luncedisa yena angikholwa ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka kumisa igugu round angikholwa ke ukuthi usengamisa udlameni esehluleka ukuthonisisa amacala abantu abangababulali angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenza lokho abakwenzayo hayi bezixoxela nje la emongameli we-MDC akukho engibona ngani kungaba yimphumela ngoba laba abantu vele lakudala lakudala behlala bechaya bebulala kungenziwa lutho kodwa be opposition kungananakanelwa ukuthi ubulela umuntu uyahamba uyepika njengabo Thongo last month engahama ababheka phose 10 years bebhikile icala bangalenzanga kodwa abantu esibaziyo ezigabeni babule nguzivani nangiyana obulela umuntu uzivanani obulela umuntu kababiki so kutshona ngoba bavikelwa nguhulumende so kutshona sithi ukunanga khona manje khona engalalela hayi kangikholwa ayichitha isikhathi inkokheli
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ukankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Usikomitshi wezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi umnumzana Chamisa nguye ophehle udlakela lolu ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi intengo yezinto iloke ingakayehli lanxa nje uhulumende esethusela ukubopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensitha. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele athengise izinto zawo esebenzisa isilinganiso sokuthengiswa kwedola lemelika sihlelileyo esithi idola elilodwa kumele lithengwe ngamadola eZimbabwe ayisishiyangalolunye 1:90. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe zihlangane labenhlanganiso zabosomabhizimusi ekuqaleni kweviki bavumelana ukuthi akumelanga bakhweze intengo mahlayana belawulwa ngumkambo wensitha wona othengisa idola lemelika elilodwa ngamadola eZimbabwe afika kumakhulu amabili 1:200. Intengo yezinto ezitshiyeneyo ikhwelile yatshiya inengi libubula kumaviki amabili edluleyo. Sixoxele siphathamandla senakhora umnumzana efidlela Ncube.
Ikhomandi economy ngeke isebenze ukuthi uhulumende achayele imithetho yonke into eyenzakalayo. I-foreign currency iyashota, imali yeZimbabwe kayithengi lutho, yiyo inkinga. Ukungathengi kwemali yeZimbabwe lokushota kwe-foreign currency kubangwa yikuthi ezomnotho kazimanga kahle, ezomnotho ukuwakwazi zibangwa yikuthi ezepolitiki kazimanga kahle. Yikho lokhu uhulumende afanele kulungisa. Ukubiza abosomabhizinisi ubethusele akusoze kwehlisa izinto ngokunjalo vele kazehlanga. Kunokuthi zehle zizaswelakala zigcine zingekho ezitolo abantu sekubahlupha futhi ukuthi bazithole. Zigcine zitholakala emkambo omnyama ngemali ephezulu. Yikho lokhu esesakubonayo kusuka ngo-2000 ukuthi ungethusele osomabhizinisi kugcina kunjalo. Ngakho-ke kakulungiswe ezomnotho ngendlela eqondileyo, kulungiswe ezepolitiki ngendlela eqondileyo. Umnotho wethu kawuproduce lokho okungadala i-foreign currency. Akula investment engadala i-foreign currency. Kanti idola leZimbabwe kalincedi ngalutho. Akula muntu ofuna ukuligcina, akula somabhizinisi ofuna ukuligcina. Lidola elifakwe ngenkani phezu kwabantu kodwa lingatheki.
Ukukhwela kwentengo lokho ungathi kuthiye uZulu ekusimo bani?
Abantu bathwele nzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso njengendlela mhlambe esayigcina kudala. Abantu abaningi abekho emsebenzini, abantu abaningi akade bezithengisela labo izinto zabo zachabalala ngenxa ye-COVID-19. Ngakho-ke basesimeni esibi kakhulu. Abantu balala bengadlanga, bahamba esikolo, abantwana besikolo bengadlanga, abasebenzayo abalandlela yokufinyelela emsebenzini ngezimota lalabo zokukhola kokonke. Ngakho-ke balobunzima obukhulu abantu obesabekayo ukuthi sebekhangelela ukuthi mhlawumbe bangalanyulelwa yi-election yona ezayo, ngoba okunye konke lokhu sebekubheka nje kungaguquli lutho. Yikho abakubhekileyo kunzima phansi, abantu bathwele nzima kakhulu 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 kakhulu.
Uhulumende kuyini ongamkhuthaza khona kumbe ongamxwayisa khona ngodaba lwentengo lolo?
Into engayikhuthaza uhulumende ukuthi lamacebo akhe kasebenzi njalo kasoza sebenze. Kudingeka ukuthi kuvuswe ezomnotho, ezomnotho zivuka ngokuqonda kwepolitiki. Okwenza siswele imali yangaphandle okwenza imali yeZimbabwe ingathengi kubangwa ukuthi i-economy ezomnotho kasebenzi kahle, i-industry kayisebenzi, imali ezivela ngaphandle kazingene elizweni eze investment ngokuba bengayithembi ipolitiki ngendlela emengakhona. Nxa lezo zinto zingalungiswanga ezomnotho kunye lepolitika kulanto ezalunga. Ngakho ke akhulumisane labo somabhizinisi ayo ukuthi abethusele. Akhulumisane lamazwe amanye omhlaba ukuthi bakwazi ukufaka izimali eZimbabwe. Abambisane lomhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe. Ahloniphe iconstitution, ahloniphe umthetho kuza kwenza ukuthi imali zingene iqine imali yeZimbabwe le foreign currency itholakale.
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubhubhe usomabhizimusi weKwekwe umnumzana Denchi Kowo ngemva kokuhlaselwa ngamasela emzini wakhe ngomgqibelo. INews Day ibika ukuba inhlanganiso yabosomabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries ithi uhulumende engabopha osomabhizimusi abetheswa umlando wokukhweza intengo mahlayana, lokho kuzakwenza umumo ube mubi ngamandla. Izim Live ithi usomabhizimusi umnumzana Kulakwashe Tagwirei wasebenzisa ubudlelwano bakhe lomongameli Mnangagwa ukuthola icontract yokusebenzelana lenkampani yetrafigura. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela Studio 7, Kips Dube, Ntungameli Nkomo, Sithandekile Mhlanga, Presidents Jeremiah, Anastasia Ndlovu, Ezra Chisa, lani lonke engaliqabanga amabizo liza ngixolela lapho. Mbingelele labalalela uStudio 7 osinika indaba eziqakathekileyo. Lo libingelelayo uMordecai Ndlovu obuya eKhezi Chelanyemba endaweni yaseMadopo. Yazi ngilokuzwa ubuhlungu ngendlela iZANU PF kumbe ngithi umbuso weZimbabwe uhanjiswa ngakhona. Siyisizwe sakomthwakazi, yazi into yeZimbabwe isithwalise nzima, isisibhowa, isicaphula, isicunula. Igovernment yeZimbabwe kumbe ukwenza kwabo izinto besihlukumeza betshaya abantu bakithi bakomthwakazi abakhe bekumise.
Njani lonke bantu baka Studio 7, siyajabula ngokusikhiphela zichisa, ngokusikhiphela zichisa izindaba. Kodwa kulamalanga kuyamangalisa ngoba ngiyathumela ama audio ami angiweze ebalwa ngumuntu olalela iStudio 7 kakhulu. Angiyiwezwa ebalwa lapho, angazi kumbe le namba engiyisebenzisayo ayisasebenzi. Mina ngibuhlungu kakhulu, ngibuhlungu kakhulu ngalokho kwenziwa okwenzakala ekhaya ngani. Ngeke ngizuze uma ngihleli ngedwa phansi ngizibuze ukuthi kambe izinduna nabosobhuku bayakwazi ukuthi siphila kanjani uma singapha South Africa. Sisuka emakhaya sihamba ngenqola zomlilo, sicross e-border lapho kulezingwenya, lapho kule mvubu namagumaguma. Abanye abazali bethu abakwazi ukuthi abantu babo bakuphi. Abanye abantwana odade wethu labafowethu bayafa bedliwa izingwenya, bedliwa zimvubu, bechapha bebuya ngapha eSouth Africa bezama ukusebenzela abadala basemuva. Kodwa uthola ukuthi lowo muntu lowo onomntwana oshonile okanye ofile uthatha umhlaba anike umuntu ophuma eMpumalanga. Le izinduna zibhizi zikhuluma noMnangagwa, zithengisa umhlaba, zikhohle ukuthi abantwababo bayaphela besiye South Africa, abanye benza ama-accident, abanye bayaziphonsa emafletini. Kanti kwenzakalani kwamthakazi? Ake lizinuke amakhwapha zinduna, zinukele amakhwapha, lenza into elungileyo.
Salubonani lonke basakazi laba lalelili vuka njani ngalikusini hayi ingakuzwa ukukhulunywayo kodwa ngilesimanga lapha ngeMRP ukuthi kanti yona yakhanya ithwele nzima ngealliance kanti ibuse nini ialliance leyo njoba nuthangirayi akula muntu ongakwaziyo okwayenzakalayo kwashala isikhathi vele amavoti engisafuni ukuannounswa kwathiwa kwenziwa i-runoff wagcina yena umgabethi ulokhuzile uwinile kanti wenzeni izanu ake likucabangeni ukuthi kanti ilesikhathi esinganani yona ibusa waye bengayikhulumi okutho ukuthi bona vele bazondana lani le-MDC alliance ayisikho ukuthi kumbe kuthiwa kunjani esikubona la bona balwisana le-alliance kabalwisani lezanu thina njenga-alliance besingakhethi mhlobo ukuthi sikhetha umshona kumbe umndebele khathesi umntanami uthethwe lishona wena uthi uzamthini ke lowo mntwana njengoba elishona lwana uthethe laye uthethe ishona uzabathini labo mntwana
Sanibonani, sanibonani. Ku Studio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu nangokuhlonipheka kwenu umsakazo wenu lo ufinyelela endaweni eziningi kabi siyanibonga kakhulu okhulumayo ke lapha ngumntalo Khumalo bakwethu ngilapha eGoli benginesicelo ku Studio 7 engifuna ukuthi nje ngikhalaze bensacela ukuthi amaparty afana nabo MDC omonzola nabo MDC ochamis bayanikezwa ithuba eliningi lokukhuluma kakhulu ngale ku Studio 7 yesishona babuye bazonikezwa ichance futhi ngapha bekungenani ke ukuthi sizicelela singabantu ukuthi ngapha laba ochamis labo monzola bathi ukuwafulwa kancane lapha unikezwe omthwakazi Republic ozaphu obheshi likaZulu wonke amaparty agxile kumthwakazi ilanikeza ichance eningi ngapha nawo akhona ukuthi aveza amakhono awo siyacela
Basakazi baka Studio 7 siyalibingelela ngalekuseni sithi niphile othando lukaNkulunkulu lathi siyanithandazisa ukuthi niphile nisakazele indaba ezimnandi enisakazela sona siyazithanda kakhulu nizophawula nkondanisa nomagalela mafa sibanda umsekeli kamongameli webandla le-MDC alliance esithi mayethi asingakhethani ngemihlobo oqala ukhetha omunye ngemihlobo phakathi kwethu nabantu besishoneni ngobani ngobani oqala ukhetha omunye ngemihlobo nxa sihlunyezwa sihlunyezwa ngumuntu othile uyasho ukuthi nangobani uyangihlukumeza ngeke ufone ungingizi thina-ke asingingizi siyaqamba ukuthi amashoni asihlukumeza endaweni yethu asemathebeleleni kumele sitshele umhlaba ukuthi siyahlukunyezwa sihlukunyezwa ngobani yikho sikutshela umhlaba ngoba siyahlukunyezwa vele lokho ukuthi singakhethani ngemihlobo elize lagunywa ngamakhiwa nansi iboda bebrisia iyasebenza yasebotswana neyasezambia aze yasebenza zonke azange sisayinele umgabe nonkomo
ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabayaleli bonke bakusiza kumthakazi ngidili njani ngendawo ngendawo msakazi udabe ngilo ludaba labantu abachothoza i-MRP la maqembuqembu lawa asezibiza ukuthi ngamaqembu esindebeleni azamele abantu besindebeleni kunini singabantu besindebeleni sihlukunyezwa ngamaqembu okuya e-Harare ezosihlukumeza even i-MDC ibandla elafonywa lapha olawayo but basuka benza iphutha bafaka umuntu oshunini phambili wasuka sibandlula sibantu esindebeleni namanje sisabandlulelekile sesizama ukuthi sivuse iqembu sivuse umqondisi moya asizamele sibone ukuthi kusasa uzosifika kuphi naye i-MDC inikile almost 21 years isiphethe akula into enhle yenziwa thebelelende ayizange yasithulela ifaka amakhansela khona kuphi akula zigarada amagodigodi yonke indawo i-MDC kudala 9 years ayiplan 20 years yenzeni zanipa 41
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Umsakazo we Voice of America ubika ukuba elekata lithi udaba lokunanza uhulumende wamaTaliban kwele Afghanistan aluqhakathekanga okwamanje ukwedlula udaba lokuhlenga lelo lizwe ebunzimeni elikhangelane labo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weMalawi uthukuthele phezu kokukhwela kwentengo yamafutha epetulo letizili ngesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini i-22%. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi uzavula imingcele yakhe exhumanisa iMelika, iCanada leMexico ngenyanga ezayo ukuze avumele uZulu Makhaza ukungena lokuphuma kuleli lizwe. iMelika ivale imingcele le kunyanga ezilithumi lasishiya kalolunye ezedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bekuvunyelwa ukungena abantu abalenhambo eziphuthumayo kuphela. Kodwa unobhala obona ngendaba zasekhaya wazise izolo ukuthi kusukela ngenyanga ezayo limingcele izavulwa kuvunyelwe iloba ngubani osihlatshiwe wonke amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Well, kuqakatheke kakhulu ukuthi imingcele le ivulwe ngoba abantu bavele bayatravela, international travel ayizangistophe. Abantu bayatravela bese Europe, bese Africa nakuphi nendawo kungelankinga. So as long as betshengisa i-certificate sokuthi batestiwe for i-COVID and ba-negative. So I think kuqakathekile ukuthi bavule imingcele leyo kwenzela ukuthi i-travel iqhubeke, kuqala ukukhuphula umkhonomi. Ama-tourist afunakala and labantu abaningi abe-America bathanda ukuvakasha besiya e-Canada lokuya e-Mexico. So I think kuzo-improve umkhonomi. I think into ezojabulelwa ngabantu abaningi futhi.
Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eMelika bafika ku-56%. Ukuvulwa kwemingcele le akusoze kumemethekise lomkhuhlane ngamandla yini njengoba bebanenkangaka abantu abangakahlatshwa.
Mina ukuvula imingcele ngibona vele kulungile kakhulu ngoba angiboni ukuthi vele bekuseva i-purpose enjani ekustopheni abantu abafuna ukungena ukuthi bangene, ngoba njengoba ngishilo abantu ba-flyer in day out besuka kwamanye amazwe. So yeah, i-56% siyazi ukuthi itshengisa ukuthi kule 44% abantu abalokhe bengafuni beresist ukuthi ba-vaccinate. Ngiyazi ukuthi inamba ekhangelwe ngumuntu wonke ukuthi sifike ku-80% lapho sizoba khona le herd immunity, okuyiyona ama-scientist asiyele ukuthi kulapho esizabe sesilinqobile khona igciwane leli le coronavirus. Kodwa ngokubona kwami i-travel between i-Mexico le-USA le-Canada angiboni ukuthi kungaba yi-super spreader or anything engakhoza ukuthi igciwane liye phezulu noma liye phansi. I think abantu be-America kumele bazimisele ukuthini balwisane lali gciwane leli ngokuthi bayo-vaccinate. So i-education iyafunakala kakhulu, especially kule 44% e-resistayo ukuthi i-vaccinate, ukuthi bakhululeke labo bahambe bayo-vaccinate besazi ukuthi silwisana le gciwane elibulala abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bakhe. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxa nje uhulumende sithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impatalo besebenzisa umkambo wensitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.